Lapho izivunguvungu zifisi impilo yami nobubi budlangile umlingi esenqoba ungikhumbule wenkosi ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ba ungikhumbule nkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukuzulakalalo lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya
ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule
ungikhumbule nkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami lapho
izono zami
zimempefundwe
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsawa
ungikhumbule mina wena wenkosi
nkosi
yami
ungikhumbule nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule wenkosi yami lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
we baba
mangikubone nkosi
nkosi yami
ngikhuphukele
ungikhumbula mina
ungikhumbula wenkosi
ungikhumbula
ungikhumbula nkosi
nkosi yami
ungikhumbula wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule wenkosi yami ta la 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 la
ta la 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 Ungikhumbule
ungikhumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule wenkosi
ungikhumbule ba
ungikhumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami.